Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Babhadala itheki, bakhetha imisebenzi wama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally embrace each other, bebambane ngaso sonke isikhathi, because South Africa be creating employment. Umuntu local la yabenefita, so I think it makes a good sense.
Umhlaba unanza ilanga leziphephele ele World Refugee Day lamhlanje. AbeZimbabwe abaphephele emazweni angomakhelwane beqala ngokuthi kabaphathwa kuhle.
Uyakwazi ukuthi kathi sokuyi-last minute abantu laba ama-arise partners ngaze qashe ukuthi sebezimela bodwa akuzokube lani, kuzokubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-arise. So into kathi ikhaya ukuthi izayenzakala ikakhulu kumaphathi uncube nguye kathi singakhayelaga ukuthi ngatatshelwa amasiti.
Inkokheli ye-MDCT ilandula imbiko ethulwa ngamanye amalunga e-MDC Alliance wona ethesa lelibandla icala lokwahluthunela izihlalo zokuncintisa kukhetho lwetale lephalamende. Kwezemidlalo aqhubeka nzima amazwe asezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphephele ele World Refugee Day namuhla. AbeZimbabwe abayiziphephele kwele South Africa besithi kunengi abakwenzayo ekuthuthukiseni lelo lizwe, kanti njalo lenhlupho zabo zinengi. Kubika uBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Isihloko sokuthakazelela ilanga lesiphephele lonyaka sithi simandawonye lesiphephele. Le nkuthazo yenhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations efuna iziphephele zemukelwe, zinakakelwe, njalo amalungelo azo ahlonitshwe. Lesi sikhalo esifanayo esiphuma kuningi labeZimbabwe abeza kwele South Africa ngezombusazwe kanye lezomnotho. Kuqula labeZimbabwe abaphephela kwele South Africa kulabo ngikazi, odokotela, omanjinela, otitshala, abaki, abaculi, abayanga kanye lesiphofu. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabhena uthi mkhulu umsebenzi owenziwa iziphepheli zeZimbabwe ekuthuthukiseni ele South Africa.
Abanye barana ama-business ikakhulu ehlelweni lolothwa ngama-spaza shops, abanye bayizikhulu zamakampani njalo futhi basebenza lezi nkampani ze-government lothwa ama-parastatals, abanye futhi bangomongikazi, bangodokotela. Siyababona abanye futhi bayathengisa emgwaqweni.
Amatitshala wona afike kwele South Africa enza ezibukwayo. Iningi lezikolo ezizimeleyo ezithola impumelelo encomekayo ikakhulu emadolobheni afana le-Johannesburg kugcwele wona amatitshala eZimbabwe. Inxa yokwaziwa ngokusebenza katalala, abeZimbabwe laba yibo futhi abagcwele phamu endaweni zokudlela elizweni jikelele, besebenza njengabapheki lokupha isihambi ukudla. Akusakhulunywa-ke ngabakhi ngoba phose zonke izindlu ezakhiwe ngobuciko kwele South Africa kulezandla eziningi zeziphepheli zeZimbabwe ebezisakha. Le yinto umnumzana Stan Dlovu athi kufanele abo kwele South Africa bayibonge.
Babhadala itheksi, bakhetha imisebenzi for ama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally i-embrace nje each other, bebambane ngaso sonke isikhathi, because South Africa be creating employment. Umuntu local la yabenefita, so I think it makes a good sense.
Ngitsho lasezikhundleni esiphezulu elizweni bakhona. Umnumzana Gabriel Shumba oweza kuleli ebalekela umbuso kamnumzana Robert Mugabe useligqwetha elaziwayo kakhulu emthethwandaba eJohannesburg High Court. Loba kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Moses Sibanda uthi bathwele amagabha avuzayo.
Okwakuqala kwabanzima vele ukuthi sithole that document ama-Islam sika abantu abethu sibafundisa kuma-private school ngama-document aseZimbabwe engazi ukuthi i-government yaseZimbabwe izakwamukela kumbe lapha eSouth Africa futhi abasoma-citizen kuthi abantu bayahlupheka umsebenzi ayisekho yokwesihlangana nakhona.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi laba iziphepheli zezomnotho labo babhekane lo hlupho olukhulu kwele South Africa.
Kwezindawo eziningi kunamalimithi okuthi ama-foreigners kwezindawo ayifuni, abafuni umuntu mhlawumbe one-refugee paper noba i-work permit. Ezindaweni eziningi kulama-system abasebenzisayo ukuthi abafuni abantu bangaphandle abangaka. Endaweni eziningi awukhwalifayi ukuthi kuthole izinto eziningi, so kunzima ukuphila kwiziphepheleni.
Iningi likhala ngokuthi kuthatha iminyaka efika ichumi umuntu lokho esamele ukuthi isicelo sakhe sokuphephela sihlolisiswe. Kulabanye njalo abathi iziphathamandla zikahulumende esemahofisini eziphepheli ziyenqaba ukwengezelela isikhathi nxa ungaphathanga imali yesifumbathiso. Kodwa umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Mkhusele Apleni uthi kulo mthetho osuse ezandleni zikamongameli welizwe abakhangelele ukuthi nxa ungavunyelwa uze nqabela inhlupho eziningi ezibhekane lokuphiwa imvumo zokuphephela.
Lo mthetho usupasiwe ePhalamende okwamanje usukumangameli ukuze awemukele. Angavele awemukele sengiza kwenelisa ukuya emankampanini amagqwetha. Ngiqashe amagqwetha ahluze zonke izicelo esezilinde ukwedlulisa amalawulo. Le yinto esikhangelele ukuthi ingathatha iminyaka emithathu.
Umnumzana Plan uthi kwakhathesi iziphepheli kule South Africa zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Phakathi kwaleli nani uyavuma ukuthi abedlula izinkulungwane ezilikhulu kubo 100,000 sebelinde isikhathi sedlulisa amalawulo bemele ukuthi izicelo zabo zokuphephela zilungisiswe. Kodwa ke uthi uhlupho olukhulu ukuthi iningi labadinga ukuphephela laba kakusizo ziphepheli zoqobo kodwa ngabantu abazodinga amadlelo alihlaza. Ngokwesinqumo senhlanganiso ye-United Nations, isiphepheli kufanele kube ngumuntu obalekela izweni lakhe ngenxa yokuhlukuluzwa kwezombusazwe loba ezokholo. Amelestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwele Botswana khona iziphepheli zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe zikhonona kakubi ngesimo esilukhuni enkambeni yeDugwi zisithi zibulawa yindlala kanye lomqando. Lokhu kuza ngesikhathi ezinye iziphepheli seziqale ukuphindela ekhaya ngemva kokutshelwa nguhulumende ukuthi kumele zibe seziphumeza phela kwele Botswana kusiyafika mhlaka 31 kumpalakazi lonyaka. Kubika intatheli zindaba yethu uMathini Ngwenya.
Kulezi phepheli zeZimbabwe esiphose zifike amakhulu ayisikhombisa 688 esenkambeni yeDugwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Iningi labaleka emakhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lona olaba lodlakela olumangalisayo owagcina abanye belahlekelwa umphefumulo. Ngemva kweminyaka edlula amachumi beseBotswana, uhulumende weBotswana wethi kasenelisi ukubagcina njalo ekhaya akusela simo esibi okokuthi iziphepheli sezingenelisa ukuphindela. Inhlanganiso ebona ngesiphepheli umhlaba wonke ejikelele eye-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, yabika nyakenye ukuthi izakwehlisa imali enika amazwe agcina iziphepheli okwadala ukuthi eleBotswana lithi lalo alisenelisi ukugcina iziphepheli eziningi. Abe Zimbabwe labe Namibia babonakala beyingxenye yeziphepheli okumele ziphume enkambeni yeDugwi ziphindele emazweni azo. Esinye isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe umzana wasuchibi utshele iStudio 7 ukuthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje khonona ukuthi imali abayiphiwa yohambo inlutshwana.
Kunisa njalo nje abanye ama-1-1 sebuyele ekhaya. Babuyele ekhaya i-voluntary repatriation lay, but I saw voluntary repatriation to me vele yi deportation because unikwa $100 bekuchiye border mawuhlala kachana njengemtare awufiki $100 imali encane kakhulu ukuthi awufiki ngu-20 into zakho.
Uthi isimo enkambeni asilula iningi libulawa indlala ngoba kuthatha isikhathi ukuthi ukudla bekuthole.
Azimanga kahle lapha enkambeni eDugwi la. ukudla kwesinye isikhathi sithatha 2 months singakutholanga kulendlala umqando lo lenguba silazo sale sabuya lapha sibuye lapha ngo-2004 besinganikwa ingubo sinikwa amalembu lawana amalembu yakwazi amalembu kuyagodola kuyabanda abantwana abancane hei kuzwisa usizi
uchibi uthi okwenzakalela iziphepheli zeNamibia zona ezabaleka esiqintini seCaprivi kuyeza lakubo abeNamibia laba baphiwe inyanga ezimbili kuphela ukuthi baphume baphele eBotswana amapholisa ebophe labo abazame ukutshengisela eHabroni kuyonale iviki
enye futhi ukuthi amaCaprivians amaNamibians kathesi kuthiwa babuyela ekhaya futhi sebenikezwe isikhathi esingange 2 months kuphela babe sebengekho kuration abantwana babe sebekhitshiwe ezikolo kuthangi sizilo ukuthi babaphutile khona ngale eHabroni lapha babekhona bezama ukutshengisela bababambile babisele eduku akula muntu vele ongakunika ichance ukuthi ukhulume so khonoku kuyasifake ukuthi ukusihlakaniphisa ukuthi lati sihlale silungiselele ukuthi vele kuzaba sokuyithi
umphathi ntambo obona indaba ezenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe udokotela Obet Mpofu utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weBotswana ukuze babone ukuthi isiphepheli zeZimbabwe zenelisa ukuphuma kuhle ilanga elabalabekwa elikamhla ka 31 Mpalakazi lingakafiki Umpofu uthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje bona befisa ukuthi abantu baphindele belixuku hathi kanye Ngingumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya indlela iziphepheli ezivela kwele Zimbabwe eziphila ngayo kwamanye amazwe sixoxelo mnumzana Butholezwe Nyathi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMigrant Workers Association South Africa.
Ngiyabonga umsakazi ba nami emoyeni ukuba isiphepheli bayrefugi yatshembelela kakhulu ngendlela esesibone abantu bephathwa ngayo kakhulu lapha le-South Africa ngithi mina nje kumazwe ase-Africa ngenxa yokuthi amazwe lamaningi ahamba asayina zonke lezi zivumelwano kodwa nxa sokuza esikhathini sokuthi kufanele benze lokhu abakusayinela phansi sibona umahluko omkhulu kakhulu
ungathini ngezisebenzi zeZimbabwe ezikhona ngapho kwele South Africa
yayizidodethu kunzima kakhulu ngoba into ekhona eyenzekalayo ukuthi abaqhashi abaningi bathatha izisebenzi ezibuya ngaphandle kwele South Africa njengabantu aba-desperate abangathatha noma yini ukuthi bephile sibona kakhulu ukunyembezelwa nokuhlukuluzwa kwabantu nokuqilwa kwabantu yenza umuntu uzelapha ngenxa yokuthi ubalekele ze-politics ubalekele eze-economy kuyafana bebowethu ngoba i-South Africa ayifani maybe namanye amazwe lapho ukuthi uma umuntu efika efikele khona ekehlale enikeze i-government enakekele i-government ukuthi uma efika njena ufanele bamhlinge eziphambili ukuthi kuzenzani so-ke abantu bagcina nje bethatha noma yiphi umsebenzi esenza noma yini ukuthi ethole imali ezisetheleziga so bantu ahlukuluza nje left-right and center
abale ncwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ke lezokusebenza bona bengabe bengcono yini kulalabo abangalalutho
kepha ngoba ibazele bebheke nje ibheke ukuthi umuntu ubuya ngaphi yabona abantu balapha e-South Africa basa into ezibiya i-culture of activism abatolerate ukuhlukuluzwa i-background yethu yiliyana elokuhlukuluzwa kube yinto ebayijwayelayo so ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu lapha wenza umuntu lamaphepha wakanamaphepha kugcina ngezo kufana
Umnumzana Butholezwe Nyathi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMigrant Workers Association South Africa ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga ekhona le kwele South Africa. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amabandla akumanyano weMDC Alliance izihlalo okwakuvunyelwene ukuthi azancintisa kuzo kukhetho oluzayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akuzimangalisi ukuxokozela osokuqhamuke kulumanyano. Kubika uMavis Gama.
Iningi lamabandla akumanyano oMDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komichi uthi akusiqiniso lokho okuchiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomichi uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesisindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukaNtulikazi 30.
We effected changes in Mazwesa.
Abethwa sebakhethayo ebandleni bebegcine ukwedlula abalethwa yi-alliance. Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazoe South, lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazoe West, bekulo Tamari Chimanzi kuthi eMazoe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba, ngakho belifuna senzeni singene kukhetho labantu abangaziwayo? Lifuna sithabise abantu abalutshwana nje, kumbe sithabise abantu bakuleso sigaba? Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kuMDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI.
Indaba leyi esisenzakala ku-alliance yokuthi abantu i-MDC kaChamisa isinjani isithatha isijwamula amasithi ithathela ama-alliance members, indaba mina engayibona kudala ukuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi kathi sokuyi-last minute abantu laba ama-alliance partners ngaze qashe ukuthi senizimela bodwa, akusuzokube lani, kusuzokubancede ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi ikhaya ukuthi izayenzakala ikakhulu kuma-party uNcube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasithi. But laba abanye esikhangelisa ukuthi ngakwenza ngoba one abantu bakhona akula kumbe singathi le yi-constituency yakho layo sithi ukuthi nxa singakuthathela akula lapho njani uza computer akula. Into kathi siyikhangelele nalo ukuthi ngayenzakala, especially ngomuntu nje ochamisa so ngani ufuna ipower kakhulu.
Ingcwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alliance bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela impilo ephilwa iziphepheli zeZimbabwe kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Indonesia selikhethwe ukuba lilunga lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations okweminyaka emihlanu elandelayo. Leli lizwe liba lilunga lamazwe abalisa ele Germany, South Africa, Dominican Republic, le Belgium. Inkampani yeShapes Zimbabwe ithi isiphendukisa inamnete lemazowe eliyisitapitapi ngemva kokukhonona kwabathengi besithi inamnete elilechukela ephansi eliqale ukulungiswa yinkampani le kunsukwana ezedluleyo bebengalithakazeleli. I-Schweppes yona esebenza iphansi kwenkampani ye-Coca-Cola ibingasathengisi imazowe elechukela enengi ejayelwe ngabantu ngoba isithi inamnete leli lilakho ukubangela imikhuhlane yechukela efana le-diabetes. Ngalokho ibisithengisa inamnete elilechukela eliphansi kuphela. Kodwa uZulu uvuke ubhova wakhonona kakube esithi inamnete elitsha leli kalifuni ngoba lingamnandi. Lokhu kwenze inkampani le yazisa namuhla ukuthi isiphendukisa imazowe yesitapitapi. Kodwa ithele elechukela eliphansi izaqhubeka ithengiswa layo ukuze abantu bazikhethele. Sixoxele ngcwethi kwezokudla umnumzana Romeo Pepe sambuza ukuthi ubona njani lolu daba.
Imazowe ibilecebo elihle kakhulu lokuthi ilondoleze impila kahle yabantu ngoba lezi nsuku ithukela ingeyinye imbangela yokuthi abantu bebe lemikhuhlane eminingi bakhathazayo, bebalelisa sugar diabetes, imikhuhlane yenhliziyo, imikhuhlane ye-BP. So ngenxa yokubana abantu abaningi banatha imazowe almost on a daily basis nje kaningi kaningi ngelanga, ithukela lilaphana limaza kakhulu i-health yabantu. Lama-organizations amaningi umhlaba wonke jikelele avumelanayo ukuthi abantu impilo kahle yabo ibe ngcono kumele ithukela lehlise. And ngiyakukhola ukuthi i-Schweppes kade ilandela yona leyi advice, especially ama-organization anjenge-World Health Organization babakhuthaza kakhulu ukuthi impilo kahle yabantu ibe ngcono ngoba imikhuhlane ekhona lezi nsuku ngenxa yethukela ilokhu isiba mningi, abantu abaningi bagula kubangelwa yithukela. So icebo lalo licebo elihle kakhulu.
Abantu bona balolwazi olwaneleyo yini ngengozi abazifaka kiyo ngokudla ithukela eliningi kumbe ngokunatha amazowe la ale thukela eliningi? Nanku phela bayala leli elile thukela elincane.
Hawu, ulwazi lulutshwane ebantwini, ikakhulu nge-aspartam. Kube labantu abaningi abajikela information eningi kuma-WhatsApp laku-Facebook bekhuluma ngokuthi i-aspartam le iyakhoza i-cancer, iyakhoza imikhuhlane enje. Abantu abaningi bayethuka ngoba abantu ulwazi abalali ukuthi vele i-aspartam yena iyinto eme kanjani. But yona vele i-aspartam yinto elingisiweyo, yalingiswa ngama-scientists and yathestwa ngama-organizations amaningi abalolwazi ukuthi kumele isebenze njani ebantwini. Amanye ama-websites akhuluma kubi ngamanye ama-components, bahle bagcona bagcona abantu bayithuka bahle bathi hayi sesifuna imazowe yethu endala, but ulwazi abantu bengelalo.
Abanye bacabanga ukuthi ithukela elikumazowe leli elimnandi kakhulu bathi natural, ithukela yama-orange vele i-healthy, ilempila kahle elungileyo ayilankinga. Kunjalo?
Ungananzelekayo kubhale 50% orange juice, but i-sweetness yona leyane ku-orange ayeneli ukuthi imazowe ibe sweet ngendlela ye-sweet ngayo. So ukuthi kudayiluteke kuya-edwa enye ithukela ukuthi ibe lokumnandi kunaka, asiko ukuthi i-natural sugar yodwa, hhayi.
Umnumzana Romeo Bebe yingcwethi kwezokudla sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo namuhla wethule ugwalo lwezithembiso athi uzazenzela uZulu alubana ethe wanqoba kukhetho lokudinga umongameli. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kogwalo lwakhe lwezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha, imanifesto uMoyo uthi abantu beZimbabwe sekumele bavotele abantu abalolwazi, hhashi abangane babo lezihlobo. UMoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF waze ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli esele leminyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthe abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngibe ngikhuluma lapho ngitshela abantu ukuthi ungazikhangela ukuthi ilizwe lethu singalilungisa njani, singakhangeli ama-structures engawathi wona ama-physical structures kuphela. Simele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu kade sisebenza njani njengabantu. ukufa kwelizwe okunengi khathesi kusengqondweni yethu. Simele sikhangele ukuthi sicabanga njani, sihlala labanye abantu njani, singakazihluphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye amazwe. Simele silungise, simele sizilungisele thina.
Ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoya uthi iZANU-PF kayisoze yaluqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandle kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esikuleli lizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifake abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Nxa kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukulu ibe sibanika umsebenzi abangawaziyo. Nxa sifuna ukuthi ama-parastatals ethu asebenze kuhle, simele sidinga abantu abakufundelayo lokho esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kuvina umntanakho angayenzi i-corruption, kumele umeke la ejele ukuthi lizwe lethu lilungisele.
Omunye okhulume embuthaneni wokuthula kwe-manifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni.
And mina my biggest challenge ngokuthi in the next 5 years ngiyabe ngingakhi. Okay, I'm 33, so youth yami izaphela in the next 2 years. Sikhangelele ukuthi uvote upresident ozaletha i-rehabilitation to Zimbabwe, ozasibisela back to the world level lapho sizazakala khona as the basket of Africa.
UNyamanza ugcizelele ethi umoya nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ebunzimeni elikibo ngoba eseleminyaka eminingi esebenza lenhlanganiso ezilungisisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolonyaka lokudinga umongameli namalunga edale lephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilosekelo olungenza lisuse iZANU-PF embusweni bethi umoyo ungusomabhizimusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganeni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe kabavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sana moyo eseyimzisile wonke okhulumayo. I-manifesto yakhe ngibalile, ezani yonke ngiyayazi, zingayibala le MDC ngiyazi. Abantu abaningi ngimbuza abatshana bembuza khona ukuthi bo-Twitter and social media, but into engayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini. Unkosana moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngupresident. And kusukusela namuhla ngizaqalisa ukutshela abantu ukuthi unkosana moyo kumele simfake e-State House ngoba nguye umuntu esimfunayo, is the right candidate esiyifunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina mbili 8% okuthi ngala libambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai elathola phose amajumi amahlanu ekhulwini 47% ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphindwa kokhetho lwe-runoff. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Siyabonga jaha elidala. Likhumbuleke zihlobo zami ukuthi uhlelo lwe-Live Talk luyalandela kumzuzu emibili elandelayo. Lilo Blessing Zulu losithandekile mhlanga lapho abazaphatha khona udaba lweziphepheli. Njengoba lamhlanje nje kulilanga lesiphepheli i-Refugees Day, okulilanga elinanzwa emhlabeni jikelele lizakhumbula izizalwane zeZimbabwe zisabalele zigcwele yonke indawo emazweni afana lapho Botswana, kwele South Africa, Zambia, Mozambique, Britain, America, khonapha sikhona lanti. Yilo ke udaba esiluphathayo ku-Live Talk lamhlanje. Kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amalunga e-MDC Alliance izihlalo. Kwanele olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.